akube kunokuthi ngakukhuluma ngabe intumelo ibona kuthi thina bona ngani intando yezizalwane zemelika ihlonitshiwe yenzakele mgceke okuyinkosi okufisayo ke emazweni wonke jikelele ukuba nxa abantu bekhetha benelihle ukukhethwa ubukhokheli babo bengethuselwanga bengafuswanga bekhetha ngentando yabo ngezifiso zabo.
EleZimbabwe kukhona yini ongathi likufundile kumbe elingakufunda kundlela ukhetho lwemelika oluqhutshwe ngayo?
Kuningi esingakufunda, kuningi omele ngaso akufunda ngesikhathi eside imbali yethu yonke ngesikhathi se-liberation struggle silela ukuthi uZulu weZimbabwe leluhle ukukhetha-ke ubukhokheli bakhe ngentando nangokufika kwakhe. Kodwa kasifundi ngoba sithanda izikhundla, asifuni ukuthi sibe le-election e-free and fair. Yikho ke hlala sinemaprobhemu yokuhlangana lawo eZimbabwe. Kodwa kuningi nje okufundekileyo kukhetho lolu ukuthi hhayi iloko kangaze bakhulume, ungabona abaningi bekhuluma ngisithi hhayi uTrump uzaziwa, kodwa unqobile ngokuthi abantu bekwazi into ebebeyifuna eMelika. Lokhu akulani lokuthi thina ngapha eZimbabwe sicabangane besifunane, asikho kuzethokethi ukwamukela eyalekhethiwe elizweni lenelo njalo ekhethwe igceke ekhethwe ngentando lengeyifiso zikaZulu walelo lizwe. Hhayi futhi ufike khona-ke ungenele ezindabeni lezi njengalokhu esikhonisenzakalo eZimbabwe-ke ibandlele zama ukungenela kukhetho lweBotswana, eZambia, eMozambique, eNamibia nsona nsofoth. Konke lokhu akufunakali kumithifuzekemisa.
Ungathi yikuphi okumqoka, okubili kumbe okuthathu iZimbabwe emele ikufunde kukhetho lweMelika?
Ambona ngokuqakatheke kakhulu esikubonela phambi kokuthi ukhetho luhambeni gceke, akula kukhonona wonke umuntu bekhangele. Njalo ungakhangela-ke i-population evota e-America kule more than 160 million voters ku-voters roll yevo. Thina ngapha sibe 6 million, kodwa thina kusithathela iviki-ke ukuthi sikhiphe-ke ama-results alolu khetho. Ugeke ukuthi kukhona kuyabe kuphekwa, ikhona ingozi eyabe iphekwa, ikhona ingozi eyabe ilungiswa, kufuze kuphela ama-elections kufuze kuphela ama-results asakhulunywe khonapho, wonke umuntu ekhangele, wonke umuntu ekwazi. Njalo kungabi lokhona ukuthi ama-results lawa aphekiwe kumbe aphanjaniswe yilabo abangafuna ukusuka ezikhundleni ababe bengakhethwanga kuhle.
Siyazi iMelika yethesa uMnangagwa labanye bakhe izijeziso. Singabona kusiba lenguquko yini kubudlelwano beMelika leZimbabwe, mhlawumbe izijeziso lezi zisesulo?
Okuqakathekileyo kumele sikucacise ukuthi izijeziso lezi azikho lapho ukuthi zijezise ilizwe leZimbabwe, zijezisa abantu kumbe kangumezweni asakwase bangaki abayibo-ke abethethwa icala lokuphazamisa-ke amalungelo abantu beZimbabwe nokuphazamisa ezenotho yeZimbabwe. And futhi ukuthi le ubudlelwano lokuze kuguquke akulani lenguquko ese-America, kumele inguquko iqalisele eZimbabwe. Kube lokuguquka ekukhokheleni esikwenzayo, kube lokuguqula ekulandeleni imithetho yelizwe lethu esazenzela yona. Yikho ukuthi-ke amazwe azinga-America amele ukuhlisana lafi.